futhi inazelele indaba yezeka okubalulekile kunemele sikwazi kubana inhlizele ezinyishiyelo eyazibalana namanye amazwe kubana izabithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube namagesi amalitshwana phezu kwalokhu ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlaba nje esingathi mayini i-capacity yevesa yayingazelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi lakho futhi ufaka idimandi phezwe yevesa capacity abanayo kathesi ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela i-capacity okuyinto enhle kakhulu khangelele futhi kule El Nino yehlisile amandla amanzi okunye futhi okwenza kusilele futhi igesi elizweni lakithi
pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe
kuzatshaya sibili kwamaminisi angathi asakhula asazama ukuthuthukisa kunzima kibi ukuthi babe nezinye indlela zokuzinika amandla kagesi ikakhulu ekusetshenzisweni kwejenaretha kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi lokho kuba nzima kibi kodwa sikhayelele ukuthi abandla kakhulu amankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kuzinga lokuzifanyela bona awabamandla kathi ikakhulu nxa sikhayela ihlanganisile emayini ye atho wonke amamayini ayenze iprofit enkulu kodwa balawo amandla okuthi bazifanyele zabo indlela ezamasola farm angagcina encedisa la masomabhizinisi abancane ngoba abasuze basebenze yonke amandla kwesinye isikhathi uyaba lamanye afikelayo abangagcina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazesa esilawo
kumbiko wabo abezesa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela
ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye ihlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxiba osomabhizinisi ngoba kuyasekusitho ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawa bengasaye yani kuvesa bezenzele okwabo okunjengamasona izesa ibisithengisela amanye amazwe leyo gete ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi kunzima kulawa abavele bekhona abakubabi.